Utanaka Mrerwa oyintatheli izindaba esebenzela inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli izindaba yakobulawayo uAbigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe ivaccine le COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala exhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxasini story, so ukuhlaba lokhu ngibona ukuthi kuzangivikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho ukuthi yikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa i-COVID ngo-November last year, so ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la i-COVID, ubuhlungu bangikhona.
Udokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinto nje zonke ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2, lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, ziyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Amanzi phansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli izindaba ababuyile uzovaccinatewa, so lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa, njalo bevaccinatewa bebesakhumbuza abempilakahle, kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline workers anjengayintatheli izindaba kuqakathekile ngoba kusitshengisa thina ukuthi labo sebeza reporter nge-vaccine ngendlela eyiyo iqiniso. Siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kumunisipala wakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili, kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, udokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba, kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu, lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye, i-6600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga, i-28 days. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.